Isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphisizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lile mbono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licocisane.
Iningi labantu koBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanupf izolo.
Sesakuthola nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuwa amasabizi ngojuti. Kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esiphezu kwaleso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngo-2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu bakoBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanupf izolo. Iningi lisekela undiweni kudaba lwentaba yezinduna kuthi abanye bayamsola besithi uququzela izijeziso phezu kweZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Izolo uBulawayo wethuswe ukuhlaselwa kukanduna nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni koBulawayo bethi kuyazila. UNdiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeziso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba entaba zinduna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentaba zinduna iqhakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lwemaNdebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kaMashobane. Ngakho ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko kutsho uNdiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeziso zenotho kodwa iningi labantu bemaNdebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphisizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lile mbono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licocisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu uvumelane loNcube.
Ngolosizi lokho kwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa njalo uhulumende yena lo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha kodwa kwenziweyo ngoba induna ikhulume ngengakufisiyo ukuthi kwenzakala esigabeni sayo bona labo ginya beyikho okufunayo bebe sebexhumela inswelabo yokubana ziye mbamba asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ulengeta rechabi. Sithi ngeta rechabi ngoba recently Lombo Shaka izakhamizi zalile ukuthi indaba leyana ithengisela amaChina ngo-energy umthodi. Azange sizwisane PF iba kumsindo. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso nje. Cayisa igovernment ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabi la ama-problems elawa esihlangana lawo elizweni. Kodwa sebemuhlasela kutshengisela sobala ukuthi vele sibuswa ngodwayi asibuswa ngabantu abazinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yeZANU-PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entabazinduna kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yentabazinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entabazinduna uqondile esibini. Kodwa lapha mina embura kanta induna yethu isuke yadlulisa ukuthi abesecela enguqwini le politics esebiza into zama-sanction. Mina bembona kanta induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi kakhulumisana nohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe lamandla phezu kwentaba yentabazinduna lesimemezelo sezijeso zomnotho kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele njalo intabazinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo. Ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akulamuntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esedlula leso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yePublic Service Commission umnumzana Vincent Wungwe uthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi ngenyanga ezayo. Njalo uthi lesi isinqumo esithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uNgwe ugcizelela ukwavunyelwana emhlanganweni odluleyo lanxa izisebenzi sezifuna iholo elithe xaxa.
UChairman weRepublic Service Commission maye ngalokho ubecindezela isivumelwano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngoApril kwakuzakhwezwa imali
kathi ke isivumelwano sa-Apple sithathwa nje sithathwa phezu kokuthi uhulumende yena uthi uzabuya njalo akhangele inqwelo lezisebenzi ngoJuni. Kakusiyo nto ke entsha esivele singayikhangeleli ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenze sibe ngokukhangelela okutsha. Thina ebesingakukhangelela okutsha ukukhwezwa kwemali kathesi, hathi ngoJuni, njengoba sasijule ukuthi uJuni uzavele abe khatshana.
Likuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqe kuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esasikuvumelene ukuthi sizakhangela ukuthi ukukhwela kwesimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyabe sinjalo. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo kukhwezwe imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuliwa ama-salaries ngoJuni, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo. So okukhona kathesi ngekhona lokuthi uhulumende-ke ubuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imkhumbulo sasimphiwe kona thina ukuthi imali ezisebenzi kusasikuJuni lalo kungasila muntu ephilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEX le-NJMC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-NJMC lihluzisise okusenzakala. Ngaleyo ndlela-ke okutsho ukuthi uhulumende sesikhangele ukuthi aphendule atsho ukuthi angahlangana lezisebenzi zakhe nini. Okathesi-ke akaphenduli, kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJuni akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela masinyane kathesi ukuthi kuyini esingakwenza masinyane kuncedisa izisebenzi ukuba zibe zisiye emsebenzini ziqinile njalo.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqale uhlelo lokubhalisela ukuvota kulungiselelwa uhlelo lokuquma lokwengezelela ububanzi bezigaba kwezokuvota olwe-delimitation. Kubika uAnastasia Ndlovu.
I-Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isiqale ukubhalisela ukuvota emizameni yokuqala amalungiselelo ohlelo lokulungisa imingcele yezigaba kukhetho oluzayo luka-2023. U-Commissioner weZEC uNkosikazi Joyce Letitia Kazembe uchasisa ngalolu hlelo.
Kathesi yitho kathesi silungiselele 2023. Kathesi sesiqala iprocess ukuthi sibe lama boundaries ama constituencies. Kusho ukuthi sifuna ukuthi abantu ba register ukuthi bavote. Ngoba nxa umuntu nxa sesifaka ama boundaries ama delimitation exercise le esikhuluma ngayo, asibali abantu ukuthi kulabantu abanganani e-constituency. Sibala abantu abarejistayo ukuvota. Inamba lezo yizo ezidetermine ukuthi i-constituency le izabime njani.
Wengeze ethi okwamanje bafuna ukuyadinga usekelo lwedale lephalamende uhlelo lwe-delimitation ungakasungulwa olokubala abantu kulungiselelwa ukhetho kumnyaka ka-2023.
Kathesi sifuna ukuya ephalamenti sibacele ukuthi batshintshe ilaw ukuthi basiphe imvumo yokuthi sihambe siyoyenza i-delimitation. Ngoba i-delimitation leyi before it was actually linked to i-census ye-population. Kodwa thina sithi i-census ye-population ese-constituency ngoba i-province is not ratio e-determina i-size ye-constituency. Size ye-constituency is determined by registered voters. Yiko thina sifuna ukuthi abasepharlamente labana bayitshintshe the law ukuthi sibe sikwanise ukuthi siqale delimitation.
Ukomishina Gazembe uthembise ukuba baza kuyafika emaphandleni bebhalisela abantu ukuvota.
Emakhaya sizahamba ngale. Last time siregister abantu anti imishini yethu yayihamba from one place to the other place. Sikhole ukuthi nxa sesifika khonapho, even soon depending le pressure kumbeni lokuthi abantu bayifuna yini ukuthi sihambe, yimisebenzi yemishini leyi sayithengele ukuthi siregiste. I-3,000 imishini esilayo. Even ngathesi so abafuna ukuregister bayahamba kuma-district officers every day, Monday to Friday, bazabe bevula from 7:45 up to 4:45, bazabe bevulile. So labo abafika i-18 abantwana laba, the youth afika 18, bangahamba as soon as they attend 18, bahle bahambe. Amanye ama-districts makhulu. So we will work out for definite, you can be sure we will have a situation where we will sizahamba kubantu ukuthi babuye ba register duzane le ndawo abazihlala.
I-commission yezek isifike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo okubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023, belungiselela ukuqala ukuphawula ububanzi lemingcele yezigaba zokuvota loba nje idale lephalamende lingakabaphi amandla okuqhuba lolu hlelo. Abezek bazama ukwenqabela ukubalwa kwabantu kulandelwa isisekelo sombuso esidala, ngakho-ke idale lephalamende yilo okumele lilungise leyo mithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo lwe-Live Talk asihluzeni bomama namhla sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula uhlelo lwakhe lokuphiwa kwabantu bokuza ingwalo zokuhlala ngokusemthethweni eMelika. Olo immigration alupe igama lokuthi i-Build America Visa. Lolu hlelo lungemukelwa lidalele Congress luzahle luvale olomncintiswano we-Diversity Immigrant Visa Program olwaziwa kakhulu ngokuthi i-Green Card Lottery. Ele-China lithi izizalwane zakwele-Canada ezibotshwe enyakenye zimiswe phambi komthethwandaba kulelo lizwe zisetheswa icala lokuntshontsha imfihlo ye-China. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngomnyaka ka-2008. Ilizwe libhekane lokudula kwezinto ezimqoka elizwe empilweni kaZulu, ukusilela kwamafutha ezimota lamagetsi kanye lezinye indubo ezijiyeneyo. Isilinganiso sebondi laso sesehle okumangalisayo nxa liqathaniswa ledola leMelika, okubangela ukuthi intengo yezinto iqonge mahlayana nje. Kambe kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lumumo? Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU PF uMnumzana Joseph Chuma lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ah, kunzima okwenzakala elizweni lakithi akusela themba ukuthi kuzafa kwalunga ngoba izithembiso ziningi nje esazitholayo silokhu esizithola kodwa-ke umumo uba mubi. Singakhangela amafutha ezimoto sekulesikhathi esidengekho kobulawayo. Singakhangela amagesi seqalisile ukuhamba 10 hours kumbe okudlulisileyo khona lapho ngelanga. Okuthi ukuthi izitshebo lokuningi okwakuthengiwe kusemafrijini sokusonakala abantu bengela mali njalo yokuthi bayethenga. Kambe le indastri yangikhona izasebenza njani-ke kungela magesi umumo kawumuhle. Ngabayavuma abezanu PF ukuthi sebehlulekile bakithi ngoba abantu sebethole nzima. Nxa umkhokheli kumele ukhokhele ukuthi abantu baphile ngcono hathi ukuthi abantu baphile nzima. Ngangizwa abanye sebesithi umgabe wathi isinkwa siyi-90 cents kathesi siyi-$3.50. Wathi ipetro $1.34 kathesi siyi-$3.60, $3.70. Yikho-ke lokho kuyabe kusitha ukuthi umumo usunzima ebantwini. Abantu sebeswele abangakwenza sebeswele lapho abangacatha
Babuchuma uyamuzwa ubaba Ndlovu lapha uthi ngali yavuma ukubana selehlulekile lichiye umbuso ngempela selehlulekile yini
umalumami ekumphenduleni ngizamphendula ngiqala ngokukhota ivesi ebhayibhelini ungavula u-Second Chronicles chapter 7 verse 14 ngiyakhuluma uNkulunkulu ethi kona ma abantu bami ababizwa ngegama lami nxa bengazithobisa bakhuleke badinga ubuso bami batshinzeka kwezimbi mina Jehova ngizakudla ngisezulwini ngizabaxolela izono zabo ngiphelise nomhlaba wabo. Le vesi ngifakela ukuthi kona ngithi kumali mami labanye sesifikile isikhathi sokubana sidinge ubuso bukaNkulunkulu indlela isihambe nje amagesi bayabushakalala uzeza abanye abantu sekuthi izalo pezu khona kovidi kukanti-ke hhayi namanzi aswelakeleyo lo nyaka nge-drought le ikhariba kayisiyeli amanzi anelisayo ukujenereta i-power edumele iyanelise ukubana ngabe amagesi lawo alungiswa. So konke lokho ozozibonayo lonke lokhu yinto esezifunile ngabe siyadinga ubuso bukaNkulunkulu kube lokumanyana nokubambana ezweni lakaseZimbabwe sike sikhohlwe ngokuthi kona izanupf MDC ngoba izanupf MDC akusho ukuthi kona abantu sokumele bele kusho ukuthi kona yikuthiyana kwembono yabantu kodwa singabobhuti singabosisi singabogogo singabokhulu sindawonye siyimuli so asibeni nomoya nalowo uzabona into zenti zingazihambela.
Baba Ndlovu ngiphenduke kuwe ngaphandle kokukhuthaza izano ukubana isuke embusweni ngoba lisithi isiyehlulekile yiwapha amanye amacebo elilawo angasusa ilizwe ebunzimeni elikibo.
Okokuqala thina njengebandla le-MDC sithi thina okokuqala kumele siqale sikhulume ngendaba ye-legitimate ukuthi kathi lisembusweni bantu benzani PF lingene njani silungiseni lapho esixabana ukuthi konakala khona singakulungisa fese sikhulumisana fese sibona ukuthi sisebenzisana njani sisiya phambili. Xa ungalungisena leyo ndaba ye-legitimate kutho ukuthi la mazwe angaphandle azeneliseka ukuthi asihloniphe kuzenzekela ukuthi sincediseke lapha lalapha ngoba nxa sikhuluma ngamadamu ukuthi amanzi aphansi kasikhangele ilizwe leBotswana elivele lingela manzi ihafu yalo i-desert kalihanjelwa ngamagesi kuthengisele ukuthi abakhokhelayo bayaplana balungiselela bekwazi ukuthi kule drought bebesebefaka-ke ama-plans okuthi nxa kule drought kuzabambeka njani ukuze igesi ingahambi. Lathi sifuna abantu-ke abaplanayo abakwaziyo ukuthi ilizwe leZimbabwe kakuni izulu eliningi kambe ngesikhathi kungela zulu amanzi atholakala njani ngesikhathi kungela zulu kambe igesi itholakala njani ilizwe leli selidinga omaneja hathi abantu abakhuluma ngokulwa impi osekulule minyaka edlula amathathu kwenzakala. Yikho thingasithi kakulungiselelwe kukhangelwe ngomumo esinawo elizweni ukuthi-ke yebo kambe kule drought kodwa-ke akuvaleli ukuthi abantu baplane lokho kutshengisela ukuthi abantu-ke behluleka kuplana bona laba abasembusweni. Akukhulunyiswana ngoba lanxa kukhulunywa ngokuthi kuyakhulunyiswana sizathola umnankagaye jenga esakhuluma labantu abazange banqoba ekhethweni ngabantu abangalama-members of parliament kodwa-ke gedelela imbuya ethiya ulude ukhona okathamisa le MDC eyawina amasisi nguye umuntu okumele ukuthi xa eserious ngokuthi amaZimbabwe akhulumisane ambiza ahlalela ephansi kwenze ukuthi kulungise ingxabano le ngxabangxozala ekhona elizweni.
Babuchuma ngo 2017 amasosha ehluthunela umgabe intambo zombuso. Esinye sezizathu asiphayo athi wona usehlulekile ukulungisisa umnotho omgabe. Umnotho uqhubeka usiya nganxele, abantu bayahlupheka. Ayisikho yini okwenzakalayo lanamuhla lokho?
Kuyathiyana ngoba ngesikhathi lesiyana esiyaba ngumgabe besihlala silento lana be i-budget deficit kukuthi kudliwa imali engekho. Kanti singakhangela sihlala sile kodwa ama-surplus.
Umnumzana Joseph Chuma ngoebandla lezanu PF obexoxa ecingweni endawonye lelunga le MDC. Umnumzana Edwin Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Sithanda ukuxolisa kini sihlobo esithandekayo kumalanga amabili edluleyo. Silenkinga nje ngemishina yethu e-transmission. Kwezinye indawo ngaba sifinyeleli kuhle, kodwa kwezinye sizawuthiwa liyasithola. Silithemba lilalele liyawathola kuhle amagagasi ethu. Abangasitholi kahle siyathembisa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba.
Lezo ngokwelahlekelwa zingane zethu ngoba zilahla amasiko lokusibutha ngathi phela kuyehlula. Ngiyabona manje phela kukhuleka ifike, hamba juba bazochitha phambili, abafuna ukubuza indlela kwabaphambili. Sosibona angathi othabithi nganabasopho, ngiyabona safundi nebhayibheli lethi hlonipha abadala, abadala bakutshela hlonipha abaphansi. Wena u-up tshona usebhayibheli ukhetha okwaphusa barawuthela iphansi bo manje konke sekokuhlamukela labakele sebekuhlamukela ihlanhlobo laye sikubalekela ngoba usiko lakini uyalibalekela bona
dala kwakungane Himbali yetu silibe, but something less than what we used to be. Take a look at our history. We
Steve K, ehamba lo Kelvin na esithi na mzilikazi uyithethe leyo ngoma yingoma yakudala eyamasiko wayilolonga ke wayifaka kurepwa yisigebe ngasomculo sizabalayeke khonapha kuwoza Friday hashi kusasa kodwa kumaviki azayo umsisi K. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.